Uhulumende uzahlangana lezisebenzi zakhe kusasa bekhulumisana ngodaba lweholo. Izisebenzi lezi ezithi kumele lengezwe njalo lihlawulwe ngedola leMelika. Lo ngumhlangano wakuqala lonyaka phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima uvumile ukuthi ngempela izisebenzi zikahulumende zidla lukyubhu kanye lokuthi kumele zengezelelwe iholo. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi kumele umhlangano lo ube lempumela ebambekayo ngoba sokukade inkulumo lezi ziqhubeka kodwa zingaphumila lutho.
Sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono, sigqibe indaba yemali, ukuze njalo simuve siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza. Ziningi-ke izinto ezikhathazayo ku-public service ezingasizoholo kuphela kumbe kuzisebenzi generally. So sifuna ama-meetings aba lama-results, sifuna ama-meetings aphelayo aba le-tangible results akhiphayo okubambekayo ukuze izisebenzi zijabule. Kungabi ngama-meetings nje ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga kodwa kungalanto ebambekayo kuzisebenzi.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe ngumgcinisihlalo wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe enyakatho yemandebeleni unkosikazi Sukoluhle Ndlovu.
Kulezi nkulumo thina sikhangelele ukuthi uhulumende sokuyisikhathi eside engasinakeleli thina njengababalisi. So thina sikhangelele ukuthi uhulumende asibisele kumali yethu besihola ngo-October 2018 i-$450. Wangabe sikhangele khathesi i-RTGS lilahla intengo yayo suku ngensuku.
Umoyo njengomandlovu uthi kumele uhulumende abhadale izisebenzi zakhe ngedola leMelika.
Nxa abantu bengabhadalwa nge-US dollars kungaba lobubelo kodwa siyakwazi phela ukuthi bakhona abanye abaloke betrader ke ngama-RTGS. So okuqakathekileyo ukuthi sibuyisele iholo lezisebenzi kuvalu eyayikhona ngo-August 2018. Yikho ke okuqakathekileyo ngokuthi iliholo elaliholwa ngabanengi including abaku-public service.
Ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule laye uthi ngempela uhulumende kumele athuthukise inhlalakahle yezisebenzi zakhe. Sibuze uGawule ukuthi uthini ngodaba lokuthi izisebenzi lezi ziholiswe ngedola leMelika.
Loko kungabonwa yiyo ihulumende babankomo eyiyo ebhadalayo izisebenzi kahulumende. Ihlangene labo bameli bezisebenzi kahulumende ukuthi kukhulunyiswane kubonakala ukuthi kungenzakala yini, kuyenza yini, uhulumende ngakwenelisa yini ukuholisa izisebenzi kahulumende ngedola le-America njengezolo. Izolo lokhu ihulumende ike yakwenelisa ukuthi iholise izisebenzi zikahulumende ngedola le-America. Yaqala imali yakhona iphansi, yathuthuka, yakhumbula yaze yafika kuma-500 and something izisebenzi kahulumende zizuza imali enganganale.
Abanye bathi ukwala kukahulumende ukukhweza iholo lezisebenzi ngesilinganiso ezisifunayo kanye lokwala kwakhe ukuziholisa ngedola leMelika kuveza ukuthi akalandaba lezisebenzi zakhe. Kepha uGawule uthi akunjalo.
Akusiqiniso lelo. Kufana lokuthi umzali kalandaba labantwa bakhe. Uhulumende isenzi kahulumende ngabantwana bakahulumende. Uhulumende amele bone khona ukuthi umsebenzi wakhe ukuthi uhulumende esebenze kumbe i-government function. Kumele imota le, injini le iseviswe kuhle. Injini yizisebenzi kahulumende iseviswe njalo iseviswe sonke isikhathi iseviswe kuhle injini le ukuze isebenze kuhle. yumsebenzo umlando kaHulumende ukuthi uHulumende kumele nakekele isebenza. Ngiyananzele ukuthi sibili baqinisile isebenza kaHulumende ngathi sizidlala ekhisimusi isemumeni omubi. Kuliqiniso lelo ngoba izinto sezidula, imali yangikhale, hayi imali ayeholwa isebenza kaHulumende iphansi sibili.
Lanxa uhulumende esithi umnotho welizwe uzathuthuka ngesilinganiso esikhulu lonyaka, abanye bathi kubuvilivana phambili.